sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 22 Mabasa 2020 ngu-Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
kuyadabukisa kakhulu ukuzwa ukuthi umkhuhlane lo owe coronavirus usufikile emakhaya. Kuyinto edabukisa kakhulu ngoba emakhaya indlela abantu abaphilisana ngayo nalapho izibhedlela ezingatholakala khona kuma ngomkhulu kakhulu.
Inani laselebebuleweyo ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe seliqanise laya kwabane 4 ngokubhubha kwesifazane obedabuka eMondoro. Kuthi emhlabeni jikelele selibulele abazinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose athobaminembili 179,694.
So esikhathini esinenxa sebema isikhathi eside kugcina kudala ukuthi abanye babengani abasezwa kuhle. Lanxa kunjalo bengasezwa kuhle amabhasi abephuza ukubuya umuntu abeselayinini kwesinye isikhathi angafinyelela ukuthi la angene phambili ngale. Ngawo uhulumende uyangezelela amabhasi.
Uhlupho lokusilela kwamabhasi athwala izisebenzi zomsebenzi oqakathekileyo awenkampani yeZupco sokubangela ukubana abantu bephule iziqondiso zokungasondelani duzane laduzane i-social distancing. Abenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19 izolo basungule uhlelo lokwabela abantu ukudla emizini ehlala abaningi yakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe seliqanise laya kwabane ngokubhubha kowesifazane obedabuka eMondoro eMashonaland West obhubhele esibhedlela se-West End eHarare. Osekukhuphule inani labantu abafunyenwe belegciwane kwabangamashumi amabili lathobaminembili 28. Kuthi ke inani lasebefunyenwe belegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele seliyizigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2,592,845. Phakathi kwalelo nani iMelika lokhe iyiyo ekhokhelayo ile nkulungwane ezedlula ezingamakhulu athobaminembili 826,184. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose athobaminembili 179,694 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezidlula kancane amashumi amabili lengxenye 25,129 asebefunyanwe beligciwane le-coronavirus. Ele-Egypt yilo elikhokhelayo lamhlanje ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyanwe beligciwane leli ezwekazi le-Afrika selile nkulungwane phose ezintathu lengxenye 3,490. Lilandelwa ngele South Africa lalo elile nkulungwane ezedlula kancane ezintathu 3,465. I-COVID-19 isibulele abayinkulungwane lamakhulu edlula kancane amabili 1,205 ezwekazi le-Africa. Kuthi asebesinde kulo sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha lengxenye 6,576. Owesine osebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ubikwa engugogo obesele minyaka edlula amashumi athobaminembili 82. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngemva kokuphiwa kwempahla yokusebenzisa ukulwisana nalomkhuhlane ngabe World Health Organization WHO eHarare namhlanje, umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo uthi basadinga abantu abangabe behlangane lomuyi njalo basazama ukudingisisa ukuba engabe ithole ngaphi coronavirus. Umoya uchasisa okwenzakeleyo ngomama lo obikwa ebeleminyaka engamachumi ayisishiyagalombili lambili 82 yokuzalwa.
Liqiniso lokhu, lo ngumuntu obekade esesibhedlela se-West End ube emelele impumela yokuba ulo mkhuhlane lo loba hatshi ngemva kokuhlolwa esibhedlela. Isibhedlela lesi sifake indlela zokuvikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Umoya uqhubeke esithi imuli kamuyi ihle yaziswa ukuba uzabekwa ngendlela ebekwa ngayo abantu abalalo mkhuhlane. Omunye umongikazi unkosikazi Emilia Chuma uthi kuyadanisa ukuba sekulabantu asebanjwa yi-COVID-19 emaphandleni.
Zima kakhulu kunazelwe khona sokube lomuntu osemakhaya obhubhile ngomkhuhlane lo coronavirus. Lokhu kutshengisa ukuthi vele umkhuhlane lo usumemethekile indawo eziningi. And abantu abasemakhaya kutshengisa ukuthi sebesengozini kakhulu ngalo umkhuhlane. Osokutshengisela ukuthi khona laba abahlolayo sokumele ukuthi ngabe bangena sibili emakhaya wonke bazame ukudinga ukuthi uvele uqalisele ngaphi. And kutshengisela ukuthi khona lalama ama-statistics esiwaphiwayo kathesi kulokunye okungalunganga ngawo, kulokunye okungaqinisekanga ngawo.
Ingcishi ecubungula ezombusazwe umnumzana Decent Bajila laye ugcizelele ukuba sekusethusa ukutholakala kwabala lomkhuhlane emaphandleni.
Kuyadawisa kakhulu ukuzwa ukuthi umkhuhlane lo owe-coronavirus usufikile emakhaya. Kuyinto edawisa kakhulu ngoba emakhaya indlela abantu abaphilisana ngayo nalapho izibhedlela ezingatholakala khona kuma ngomkhulu kakhulu. Kuthi ngawo uhulumende uyagijima ezame ngazo zonke izindlela zokuvikela ukuthi umkhuhlane lo ungafiki emakhaya, ngoba singaphelelwa ngabantu. Singakhangela izinto ezinjengezokuthi mhlawumbe uhulumende azame ukuthumela ilizwi lifike ebantwini masinyani, njalo futhi ezibhedlela nasemakliniki lapho kukhona uhlelo lwakudala lwama-village health workers luvuselelwe luqine.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Henry Matsore unobhala wezempilakahle kwi-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, yena othi kumele uhulumende aqale ukuhlola abasemaphandleni. Liqhubeka likhuphuka inani labantu asebefunyenwe bele COVID-19 njengoba izulu ntambama ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko wokuthi sebengamachumi amabili lasishiyagalombili abalalomkhuhlane 28. Abalichumi lantathu ngabaseHarare, abalichumi bekobulawayo. IMathebeleland North ilo yedwa, kuthi iMashonaland East ilabane. Kolunye udaba, umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa njalo ekhokhela iqula elibona ngokulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 umnumzana Kembo Mahadi namhlanje utshele intatheli izindaba ukuba uhulumende uza kwethula umlayo wokwehliswa kwentengo yokudla ilingane leyamhla ka-25 Mbimbitho. Kodwa ingcitshi zezomnotho zithi lokhu kuza kwenza kube lodubo lokuswelakala kwempahla eZimbabwe, ngoba abezitolo bazafihla impahla yabo kulokuthengisa ngentengo ephansi engahambelani lokuqansa kwedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhlupho lokusilela kwamabhasi athwala izisebenzi zomsebenzi oqakathekileyo ezivunyelwa ukungena edolobheni awenkampani yeZupco sokubangele ukubana abantu bephule iziqondiso zokungasondelani duzane laduzane, i-social distancing, ngoba behlala bebuthene belinde amabhasi lawo okwehlisa amathuba okulwisana lokuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa ekhona amabhasi aweZupco ahambayo, abantu bakhala ngokuthi bama isikhathi eside bewalindele bebuthene bebaningi okubafaka engozini yokuthi bathole umkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Nesisa Ncube, isakhamuzi sakobulawayo, uthi balinda isikhathi eside ukuze bagade amabhasi la.
Uhlupho esihlangana lalo ukuthi esikhathini esiningi sisuka sime laphana, abanye ababemile laphana ngomama abazithweleyo, abanye babenganabo ukuphilanga kuhle emzimbeni. So esikhathini esiningi nxa sebema isikhathi eside kugcina kudala ukuthi abanye babengani abasezwa kuhle. Lanxa kunjalo bengasezwa kuhle, amabhasi abephuza ukubuya, umuntu abeselayinini kwesinye isikhathi angafinyelela ukuthi la angene phambili ngale ukuze akwanise ukugada ibhasi. Esikukhangelelayo ukuthi ngawo uhulumende uyangezelela amabhasi akhangele futhi abantu ukuthi abanye basesimeni esinjani ukuze kube lula lathi sihambe sisebenza sikhululekile.
Umnumzana Shelton Msimanga uthi basengozini yokuthelelana lomkhuhlane ngoba bama kakhulu belixhuku belindele amabhasi abangaziyo ukuthi ayabuya sikhathi bani.
Ukulindela ibhasi kuyafana nongaze ubusuka elokitshini kumbe unge uvela etown usiye elokitshini, ngoba kuzo zonke izikhathi uyalinda ungazi ukuthi izadlula sikhathi bani. Ngabe mhlawumbe kuyaziwa ukuthi idlula every hour, ukuthi nxa kutshaya u-10 susiyalindela, kutshaya u-10 u-11 susiyalindela. Khathi esinxa uselokitshini uyaphomba kuma nje ungazi ukuthi izazibuye yini. Lanxa usetown njalo siyalinda, silinde khonapho kodwa ibhasi ingabuyi, sebe singazi ukuthi izazifika esikhathi bani. ngokunye okubangela ukuthi abantu becine beminyana khona phema bhasini ngoba bengazi ukuthi ibhasi abayilindileyo ingapi.
Umnumzana Leopold Munende uthi amabhasi malutshwane kakhulu aweneli abantu bonke abaya emsebenzini.
Ha kunzima sibili ngoba ama queue akhona emabhasini lawo ezupho eswane ngokhulumende makhulu kakhulu made kakhulu mina ngene ku queue ngo 2:30 ngemandla ngaze ngagathi ibhasi ngo 25 minutes to 6 ngoba after about 3 hours ngoba vele ama queue angkhona awayenzi bekule bhasi eliyi 1 kuphela ade lisuka eKhopakabana lisiya sitshiye emalokishini ethu so belitshintsha belibuya lihambe liphenduke libuye lihambe liphenduke lilodwa ngapha abantu bebe over 100 lona lithwala about 22 people kuphela ngoba bathi fuze kube le-social distancing ebhasini. Akunzima uhulumende kangizele lamabhasi nxa efuna sibili abantu labo behambe ukungcono sibili.
Omunye oyisisebenzi esingamanga ukuya emsebenzini umnumzana Mthulisi Moyo uthi ma umuntu echayisa kumbe esiya emsebenzini akumelanga ame kakhulu elinde imota.
Siyabonga uhulumende wasibona ukuthi sithina si essential njengokukhuluma kwabo ukuthi sisebenze kodwa si essential njalo siba lama line amade ukuthi sibuyele emakhaya ethu njengakithi ekhawuthi ngapha uma elayinini okwe 3 hours or more ibhasi ingakabuyi bengathi uyazwa ukuthi abaye kulantshi kumbeni baye ngapi ume ende kubuhlungu ukuthi wena uvela emsebenzini uchayisile udiniwe uqede khona apho ume futhi elayinini ngendlela ume ngakhona kubuhlungu siyacela besibone khona apho be-ede amabhasi ngapha.
Imizamo yokukhulumisana labakahulumende abangabanikazi bamakhampani ezupho yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo njalo bebelokhu bengaphenduli imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7 kumakhalekhukhwini enkundleni yokukhulumisana ebulenjini ye-WhatsApp. Izisebenzi zikahulumende kwezinye inhlangothi ezingamanga ukuya emsebenzini ngoba zincedisa endaweni ezichiyeneyo ziveze ukukhathazeka ngokusilela kwendlela zokuhambisa emsebenzini kanye lokubuyela emizini zisithi lokho kumele kuhlolisiswe kabanzi ukuze kungatholakali abantu bebuthene besondelene loba beminyezelene belinde amabhasi besephula iziqondiso ze-social distancing. Laloba kulobunzima kwezinto zokuhambisa abantu bazimisele ukuthi bahambe emisebenzini yabo kodwa becela ukuthi amabhasi ayengezwe kumbe kufakwe amakhombi ukuthi bengaminyani ukuthi umkhuhlane lo osabekayo ungamemetheki elizweni. Ngimele Studio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19 basungule uhlelo lokwabela abantu ukudla emizini ehlala abaningi yakobulawayo. Ebalisa eNtumbane, eNjube lelo Bhengula emizameni yokulwisana lendlala ngesikhathi sokwengezelelwa kwensuku zokuhlala emakhaya ukuze kuvinjwe ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana lendlala ebhekane loZulu, abenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19 icabange ukuphathisa abemuli eziswelayo ukudla. Unkosazana Nqobile Sibanda ohlala eNtumbane ubonga isipho sokudla asithole namhlanje.
Ngiyabonga lelo hlelo lokuyilelo olokudla ukuthi sidle lathi labantu bethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi i-COVID-19 lesinqabekele kakhulu badala nabantwana labathi abakhulayo. Ngiyafayitha IMF of Bulawayo Fighting COVID-19.
Okugcizelelwe ngukhansila ka-Ward 10 emzini weNtumbane kobulawayo, unkosikazi Sinikiwe Mutanda.
Izakhamizi zilobunzima ukuthi zitravele zisiya e-town, kuyabe sokufuneka ama-pass ukuthi zihambe, and also le mali yangikhona engatholakali. So ngithanda ukuthi ngilethe ukubonga okukhulu kakhulu ngoba bakwenze kwaba lula nakithi njengabaphathi besigaba ukuthi abantu bebalande babalethele khona lokho okuncane okukhona.
Umfundisi Patson Netta omela amabandla edolobho lakobulawayo unxusa abangathanda ukuphathisa ngokudla ethi bakhululekile ukuzokwenza njalo ezinkonzweni.
Siyabonga ngani ngoqhubekela phambili thina njengamachurchi silivulile amachurchi ethu njalo siza make sure ukuthi okudisputwayo kufike ebantwini ngendlela efaneleyo wonke umuntu esilakho sikufake ngendlela efaneleyo. Siyalibonga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Christopher Ntini omele izakhamizi enjubelo bengula uthi abakaze bakubone ukuphathiswa ngale indlela.
Ngingoncedo oluyenzakeleyo esilutholileyo. Siyabonga, sake sikubona okunje ukuthi lathi sidle ngesikhathi siku-lockdown. Siyabonga, twalumba zikomo tatenda.
Obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19, umnumzana Thando Nkomo uchasisa ngohlelo lwabo lolu.
I-social cluster ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19 inanzelele ukuba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kuzahlukuluza abantu ngendlela ezishiyeneyo ezinjengokuswela ukudla. Ngaleso sizathu sibone kuqakathekile ukuthi sincedisane lozulu ikakhulu imuli eziswelayo khonapha koBulawayo. Okwanamuhla siphe inani labantu eledlula inkulungwane impuphu. Sithanda ukubonga inhlanganiso ye-SITCO, inhlanganiso yeQoki Mandlovukazi, abantu abaphetheya kwelizwe, United Refineries, Christian Alliance ephiwe indumba ihlanganiso eyisekelayo, isondelani labalimi abe-TMG abaphe amatamatisi, amabandla enkolo labantu nje abazinikeleyo ukuthi umsebenzi wanamhla uphumelele. Sithanda njalo ukubonga iBulawayo City Council logatsha lukahulumende olwe-social welfare le-ofisi enkulu eka-Minister of State weBulawayo. Okwanamhla besiqalisa ukunceda uZulu kodwa sikhangelele ukunceda abantu abedlula inkulungwane ezilithumi. Yikho nje silokhu sikhankasa sidinga uncedo. Sithemba uhlelo lolu luzaphathisa abaningi kakhulu.
Imuli eziningi edolobheni lakobulawayo lemaphandleni sebebhekane lendlala enkulu ngesikhathi sokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokuthi abantu bahlale emakhaya benganyakazeli ukuze kuvikelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wona osuthethe imiphefumulo yabantu abathathu ezweni. Kuthi ilanga lisiyatshona izolo abangamachumi amabili lanhlanu bebebikwa befunyenwe belaleli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Abensundu abahlala kumbe abavakatshela kwele China babiwa bethwaliswe nzima izizalwane zalelo lizwe ezibabandlululayo zibethesa umlando wokuletha igciwane le-coronavirus kulelo zwe. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi igciwane leli laqhamuka edolobheni le-Wuhan kwele-China lapho kulomkambo wezinanakazana ezidliwa ngabanye ezifana labomalulwane, inyoka lokunye okuyikho okunakanelwa ukubana yikho okwabuya kuthwelele ligciwane. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe ezihlala esikolweni seChina iBeijing, unkosazana noMalanga Ndebele ochasisa ngesimo khona ngale.
Angapha umkhuhlane usuwedlile kakhulu, abantu sebezihambela phandle noma nje lokhu besithi kumele sigqoke amamask ukuze siphume phandle, but abantu sebezinesilawa sevulile nje sokusela izikolo nje kuphela.
Sizwa kuthiwa kulobandlululo olwe-racism, abantu bakhona ngapho becabangela ukuthi abantu abansundu yibo ababuya legcikwane le coronavirus kungakuliqiniso yini lokho
yes sizokumemethekile endaweni yaseGuangzhou lapho kulabantu abansundu khona abanengi bona bathi sizathu abenza njalo ukuthi abantu abanengi abaseGuangzhou abala maphepha ayeneleyo njalo futhi abanyeke bahambe ezibedlela ukuyathestwa ngokufisa kwabo so benzela njalo ukuthi babakhiphe kodwa naye sibone ngane indlela yangkhona ayelabuntu phakathi njalo futhi lokho kuthi bakuthatha ngapha ukuthi ngabantu abansundu asikwazi ukuthi kuvelela ngapha into yangkhona kayicaci nje kuphela sazi ukuthi yinzondo yabantu abansundu kumbe ukusana kodwa na hayi abakwenza yakulunganga
lona inani labathola igcikwane leli selinganani khona ngapho eChina sizwa kuthiwa sebebalutshwana kakhulu kuliqiniso yini
yebatho njalo bathonjalo lokuthi inani eliphezulu ngelibuye lomkhuhlane livela phesheya abavele
bona umumo unjani kodwa nxa uhamba hamba phandle lapho
kuya kusiba normal nje ngoba abantu sebezihambela phandle sebezenzela abakufunayo phandle noma nje wonke umuntu kumele aqoke imask nje abantu sebezihambela phandle
unkosazana noMalanga Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala eBeijing kwele China ubekhuluma lo Chris Gande we Studio 7 ecingweni ekhona ngale kule China.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
AbeZimbabwe abaphila legcikwane lengculaza kwele South Africa abavalelwe ezindlini ngenxa ye coronavirus bathi isimo sesisibi kakhulu kubo osekufaka impila kahle yabo engozini. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukhokela inhlanganiso ye-Asakaneni Health and Wellness eyabaphila legciwane lengculaza labanye abangelalo abafuna ukufunda okuningi ngalo uMnumzana Stanley Ndlovu uthi uhlupho lwendlala yilo selufaka impilo zabo engozini okwedlula i-coronavirus.
Okusihlupha kakhulu ukuthi bathi lo mkhuhlane we-corona ubamba kakhulu abantu abapositive. So siyakhathaza kakhulu ngoba abaningi vele amaphilisi bayawaswela laba abakade bethatha ekhaya. Abanye vele abasawatholi, abanye banatha beseqisa, abanye banathi kahle, abanye bayalamba. So lokho kusho ukuthi uma umkhuhlane lo ubabamba kuzaba nzima ukuthi baphole or basile. Yikho kusikhathaza kakhulu lokho.
Unkosazana Thembisiwela yena uthi uhlupho olukhulu ukuthi imithi yabo bebevele bephathelwa ngomalayitsha amabhasi lesihlobo ekhaya. Kodwa njengoba imingcele isivaliwe lamaphilisi lawo asevalelwe eZimbabwe.
Hey, indaba ye lockdown isithwala senzima especially kuthina esithatha i medication from ekhaya. Amabhoda avaliwe and bese sikuju ukuthi amaposit ebuye this side and asevaleleka. Kunzima kakhulu, kunzima, kunzima. Endele lockdown ukuthi iphela nini asikwazi.
Omunye wesifazane othande ukugodla igama lakhe uthi isimo sesisibe ukuthi abaningi vele sebezaphila bengalawo amaphilisi abo.
Abanye uthola ukuthi abaselayo lo medication sebephethe ibhodlela lokugcina. Esingakwaziyo ukuthi izophela nini le lockdown abantu bathole i-treatment yabo. Abanye sebekhala ngokuthi sesele lephilisi elilodwa. Ma unemali ungangcono uye pharmacy uyezithengela 500 rand ibhodlela elilodwa.
Esinye sizalo seZimbabwe ophila legciwane lengculaza ongathandanga ukuveza igama lakhe ukhuthaza abanye ukuthi baqonge isibindi baye ezibhedlela zakwele South Africa bazaluthola usizo.
Hayi lami ngomunye obethatha amaphilisi ekhaya. Emalangeni ladlulileyo ngivuke ngayiklinika yala eSouth Africa. Ngafika ngaqala kakutsho ukuthatha amaphilisi, banginikeza amaphilisi, hayi. So iplani engcono abangayenza ukuthi bezame ukuthi isondele emaklinika abahlala duze nawo, behambe beye lapho, bezame ukuthi bethole amaphilisi, bengakwazi ukuthi beyeqise i-treatment yabo, ngoba lokhu kungabafaka enkingeni.
kodwa komunye wesifazane layo othande ukugodla igama lakhe uthi useke wazama kodwa waphenduka esekhala ezimathonsi.
Ngike ngazama ukuthi ngihambe ngiyocinga laphana eclinic eOR Tambo eDiplute 2. Angiphathekanga kahle vele abantu, angizange ngathola usizo, ngajika kuphela ngalalutho. So ngihlukumezekile phela kakhulu kakhulu kakhulu, angazi ukuthi ngingathini. Kodwa lento le lockdown hayi isihlukumezile kakhulu sibili, angazi ukuthi kuzoba njani. Ukuthi lakhona uma bengaphindezela ezinye izinyanga, angazi ukuthi sizaphila njani.
UNdlovu uthi kudingeka usizo lwesiphangiphangi.
Ngakuyayenza lapha i-embassy la ikizama ukuthi ikhulumisane le-government, lamanye ama-NGOs angenele. Abantu bawathola amaphilisi, bathola amaphilisi khona ngale kubo Botswana lalapha eSouth Africa. La maklinika bavumile nje abanike okwesikhatshana ukuthi-ke kungavulwa, hhayi babuyele bazithathele ekhaya, bavele bethathe ekhaya. So sesicela ukuthi angabe lawo amanye ama-extras engasiza lawo, sinike lawo abashotelwayo. Lo shotelwayo laye angabuya sixhumane laye, simtholele kwabanye abalawo ama-extras athole, bengayeqisa abantu ngoba ukweqisa asonto e-right.
UMnumzana Ndlovu kutaza ababhekane lenhlupho esijeneyo ukuthi baxhumane labo kukhasi labo leFacebook ele Asakaneni Health and Wellness ukuze badinge usizo bendawonye. Ucela njalo inhlanganiso ezizimeleyo labantu makhaza abafuna ukusiza ukuthi labo babathinte kuleli khasi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kathesi wathi sipheleli thuba kubalaleli bethu ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngomkhuhlane we-coronavirus.
Igama lami ngusikhululekile Moyo, ukhansila okaward 17 koBulawayo. Kungiyakhuthaza ukuthi uBulawayo wonke silandele izixwayiso zokuthi senze i-social distancing nxa sihambile kuyedinga impuphu kumbe lapho kuhlupha khona amanzi emabhawuzeni. Sizame ukulandela izixwayiso esizifundiswayo njalo silandele ukuthi sigcine ukuhlanzeka ngemva kwesikhatshana esifitshane njalo sigeze izandla, okuyikho ukuvikelwa ukuthi singawubambi lowo mkhuhlane, ngoba umkhuhlane lowo ungamemetheka ngendlela omemetheka ngayo kuzabalula kakhulu ukuthi uBulawayo achabalale. Ngakho ngiyaxwayisa ukuthi njengabantu bakoBulawayo sinanzelele ukuthi siyalandela izixwayiso zonke esizifundiswayo nge-COVID-19. Sihlale ezindlini, singahambi kungela sizathu, sigeze izandla ngemva kwemzuzu engu-20, njalo sigeze sihlambuluke ngoba yikho lapho okulula khona ukuyibamba i-COVID-19. Njalo sihlale kuhlanzekile lapho esihlala khona, siqhube njalo i-social distancing, okuyikuthi sinanzelele ukuthi lapho esihamba khona nxa sisiyothenga singasondelelani. Ngiyabonga kakhulu ukuze uBulawayo wethu ahlale engubulawayo omuhle, siphilile sonke, silandele izixwayiso ze-government.
Sisi i-sensitization ngomkhuhlane we-COVID-19, it's been very poor ngapha emakhaya, very poor. Sibona inkalakatha zabomama abasebenza ekhansili, izikirikiri zabomama zisehle ezimoteni okuthiwa ngama-teams ahamba indawo ngendawo. Izimali ngabona sezikhona eseziphiwa abantu abathile ukuthi bahambe indawo ezithile ngendlela ezithile, kodwa emakhaya cha akulalutho. Uhulumende kafikanga ngendlela ajayele ukufika ngayo emakhaya, eqonqosela abantu ukuthi qaphelani ngendlela enje langendlela enje. Abantu phela abantu kabala amafoni. Yes, we must come to the open. Abantu kabala ama-newspaper, abantu kababali newspaper maka. So indaba, that's why emabonyani lapha kuke kwathola lapha ngakithi kuwadi 10 abantu kuyisibhubhubhu lapha, osobhuku bethumela abantu ukuthi bahezakhamizi ziyethola zilungisa iground ukuthi i-orap izabe iholisa about 3 days ago, kodwa ayisaholisangi i-orap.
Labo ngabanye babalaleli bakaStudio 7 bekhuluma nge-coronavirus. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe seliqanise laya kwabane ngokubhubha kowesifazane obedabuka eMondoro, kuthi emhlabeni jikelele selibulele abazinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose athobaminimbili 179,694. Olivalelisayo ngupraxitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.